Ikhampani yamandla kagetsi eyezisa ithi isinendlela ezintsha zokulawula ukusetshenziswa kukagetsi ngonanzelelo ukuze layo ihlale isenelisa ukuthenga amandla kagetsi kwamanye amazwe. Kodwa lokhu akuphathi kuhle abaningi ababona kuyikukhuphulelwa inhlawulo kagetsi mahlayana. Umnumzana David Chuma uthi amagetsi ahlezi ecitshiwe kuthi lapho esiba khona intengo yawo iyabe ingafinyeleleki.
Amagetsi siyayibona isibilithi aseqalise kakhulu asathengeki bese sithwele nzima ukuthi sithenge njani njengoba masibasitshela ukuthi kuthiwa ungathenga mhla ka-1 uyathenga amagetsi amaningi nxa usiyathenga futhi njalo uthenga amalutshwane akusasebenzeki vele i-system kani nale abayifakileyo ngenxa yokuthi nxa ungathenga i-$200 athi inyanga yonke siyathenga sibe sithi sebehlisa ama-units vela kuqondakala ukuthi kuyanga okunto kwakhona.
Umnumzana Mthulisi Ncube ongumhlali wakobulawayo uthi ingcazelo yezisa kayizwisiseki.
Amagetsi kabisa asathengeki. Sikhuluma so i-79 units esasiyithenga nge-$8 kade sesiyithenga nge-$50 of which yona le ama-unit ona awukuqedi iviki. Engawuqedi iviki kunjalo amagetsi akhona abonakala. Engabonakali kunjalo imali azika. So angazi ukuthi abantu bezisa bathi senze njani ngento yonaleyo ngoba lapha amagasi adura inkuni asathengeki vese okunzima.
Unkosikazi Pamela Ngulube esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo sigcizelela kulokhu.
Indawo yamagetsi le ayisazwisiseki vele ukuthi kanti bakwenza njani. Khathesi iprize yakhona vele isiqanise kakhulu ukuthi nxa kumele uthenge silamagetsi akulasta inyanga yonke ufanele uthenge vele almost nge-half ye-salary yakho yonke usuthi uzathenga nganto kho kunye. So iprize yakhona thesi isikhwele kakhulu njalo lamanye ama-alternative source awegas ukhanyele lenkuni lakho vele akuthengeki. So asisakwazi vele ukuthi thina senze njani lala ngazi ukuthi ngizadinga ama-solar lights ama-prizes akhona abefakwe ngesidola imali esingayiholiyo kunzima kakhulu yithi.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Blessing Sithole uthi kumnyama kuye ngalendlela esisetshenziswa yivesa.
Abantu bayadubeka ezindlini ngenxa yama-prizes amagetsi $50 yakho yathiwa khona nxa ungaphasi uwathenga mhla ka-1 but uyathola kuyi-79 units lapho into siyathi sitshelwa siya singahambelani. Ingabe siyacela ukuthi thina bathi ifoni sisile ukuthi uthenga amagetsi ngekho cash asathengeki seqalela ku-$50 khonapho wona ifoni le-$50 yakho ngiyakwazi ukuthi wona ungabi nayo khonapho isikhathi sakho ukuthi uyothenga amagetsi kumbe uyabukatshana ngoba ekuphelele ebusuku wamagetsi akho nasela sikhathi sokuthi ahamba sikhathiwana abuya sikhathiwana. So lathi khonapho sibeke ukuthi ndifonise ukuthi ingani imitengo yakhona iyehla kancane kwazi ukuthenga lawo magetsi.
Indlela yabezesa entsha yehlukanise yaba izigaba ezintathu zokuthola ugetsi. Isigaba sinye ngasinye silentengo yaso ehambelana lendlela imuli esebenzisa ngayo ugetsi. Intengo yamandla kagetsi ikhwezwe ngesilinganiso sokungamakhulu adlula amathathu ekhulwini i-320%. Ngimele studio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.